sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 4 kuhlola nje 2024 ku Cape Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sesikhipha ke amabhathi aweze politics. Sesigqoka ke amabhathi entuthuko. Okusho ukuthi kona mina kade sisengu MP womuntu wonke, whether ovotileyo kumbe ongavotanga, kumbe ongavotelanga. Konke kuyafana kimi, sonke sesingabantu banye.
Ibandla leZANU-PF lithakazelela ukunqoba kukhetho lwama-by-elections.
I-result ephumileyo imbi kakhulu. Ayijabulisi, angicabangi ukuthi ukhona ngempela ongama ayidefende ethi hayi kuzamekile akusebenzekanga kahle all.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bayakuvuma ukuba abaqhubanga ngemfanelo umkhankaso wokhetho lolu. Namhla sixoxa le nduna uMathema ngombhuqazo weGugurahundi. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulomsakazo. Ibandla leZANU-PF linqobe ezigabeni zonke kukhetho lwama-by-elections oluqhutshwe izolo lokudinga amalunga edale lephalamende. Ibandla leli liphinde labutha njalo phose izigaba zonke kukhetho lwamakhansila. Lithethe izigaba ezingamajumi amabili 20 phakathi kwezingamajumi amathathu lantathu 23. Lokhu kutsho ukuba selilamandla okuguqula isisekelo sombuso welizwe ngesikhathi kubikwa ukuba iZANU-PF ifuna ukwengeza isikhathi sokuba umongameli ahlale ehhovisini. Okwamanje umongameli uvunyelwa ukuncintisa kabili kuphela. Kukhanya ngani bafuna umongameli Emmerson Mnangagwa angene kukhetho ngomnyaka ka-2028. Ababona ngokwenzakalayo bathi ibandla leli lilakho ukubumba umthetho omutsha ngesiphangiphangi oza kwenza ukuba uMnangagwa angene kukhetho oluzayo kumbe afele esikhundleni. Kodwa abaphathintambo bebandla elibusayo bayakuphika lokhu. Omanje bathakazelela impumelo yokhetho abasekeli bebandla leli kanye labanqobe kuma-by elections. Omunye wabo umnumzana Joseph Chuma onqobe ephelandaba Mpophoma.
Ukhetho lubuyile soludlulile, sesikhipha ke amabhathi aweze politics, sesigqoka ke amabhathi entuthuko. Okusho ukuthi kona mina kade sisengu MP womuntu wonke, whether ovotileyo kumbe ongavotanga, kumbe ongavotelanga. Konke kuyafana kimi, sonke sesingabantu banye, sakhelene zinini, sokumele sisebenze sindawonye. Akusadingi ukuthi kube nomunye ojikijela izibandela everini elibhodayo. Sokufunakala umuntu obuya efuna ukuphathisa imibono yonke iyadingakala. Amakhiwa bathi kona all hands on deck ukwenzela ubana siphuthe. Lokhu okwamapolitiki kuyasidivida. Manje njengoba besitsho ukuthi divided we shall fall but united we will stand. So sesifuna ubana abantu bakuzwisise khonokho ukuthi kona angisiwo MP weZANU-PF kuphela kodwa ngu-MP womuntu wonke. Ngakho-ke ngifuna ukuxhaswa ngumuntu wonke, ngifuna ukuboniswa ngumuntu wonke, ngifuna ukuphiwa amacebo ngumuntu wonke. Okusalayo yikuthi kona asisebenze ndawonye. Phela ndaba jabalala sizinda ngikhuluma nomuhle lelobhungela extension ukuthi sithuthukise isigaba sethu.
Uchuma uthi uzasebenzela uZulu loba kulabanye abathi ungene ngudlu kulandela ukuvinjwa lidale le-High Court kube phethe isigaba lesi umnumzana Gift Ostadosi Ziziba.
Omunye futhi ubhale wazathi kona hayi vele lo uhlala engena ngama-by-elections ungena ngama-backdoor. Ngimphendulile ngathi thina izindlu zethu emalokishini wasinxa wafika uqoqode babesithi bhoda. And ungabhodwa uyangena still. So umnyango ngumnyango ungangena uyabungenile. Mina salayo is a difference that I make ma ngiphakathi. I difference ehlule bonke bona laba abameli be-CCC abavotelwa ngabantu abaningi kakhulu kodwa kungela lutho abalenzela abantu bona laba i-protest vote leyana engancediyo ukuthi laba yasala uma ngabi kathi right umuntu lowo limvotele ahlale 5 years gabula nje not even one thing azalenzela yona kaphenduki lokuphenduka kini kodwa abuye futhi after 5 years limvotele limbisele at the end of the day mina ngiyazi ukuthi una who's fooling who kodwa mina ngathi ngingenele nge-by-election ka-2015 leyana ngashiya a difference in my community into engafakazwa ngabantu and this time around again as I go in and this is almost full term. I will make that difference again. As a kulunga ngabantu, ibonwe ngabantu.
Umnumzana Kalipani Pukeni, isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Cabangu. Ozithi unobhala jikelele webandla le-Citizens Coalition for Change uthi ngabaqhubanga umkhankaso wabo ngemfanelo.
I-result ephumileyo imbi kakhulu, ayijabulisi, angicabangi ukuthi ukhona ngempela ongama ayidefende ethi hayi kuzamekile akusebenzekanga kahle at all. Kodwa singakhohlwa phela i-background, especially lawa ukuthi okwenze kwaba mabi ngale ndlela abemabi ngakhona. Ikuthi emavikini amabili njalo-ke, if not even ifike i-1, umongameli uchiyile nje. Wathatha intambo walahlela phansi wahamba. Bekusele iviki before ama-elections la, walahla intambo nje wasukuma wazihambela yena. Kwaqala-ke ukulwisana. Kuze kube manje. So i-environment ngesilungu was not conducive for election opposition. Sebengakhuluma abafuna ukukhuluma, ababhlemela abafuna ukubhlema, kodwa eqinisweni ukuthi bonke abantu akade belezikhundla ze-leadership bafeyile abantu. Ukuthi behluleke lokuthi hayi mara ke sime kudlule lokho. Kungadlula lokho ke bese ngiyayenza lokho. Into eyenzekileyo nasakhula sisadlala ibhora wawuthi wena uma ibhora lingelakho bengakudlalisa kabi noba bakhuphe umngane wakho noba bevena bakhuphe wena ibhora lingakhahlelwa phandle wena uhambe ngathi uyalidobha uthatha ibhora lani uhle uhambe ngini ukuthi igame iphele yikho esikubonileyo lokho ukuthi malingisubstituta noma malimbuza imbuzo eminingi engekho comfortable ngayo noma lithi lizama ukulungisisa ngendlela engavumelani ngayo ngakhona sentanti iboramu sengihamba la noma sengibiponjisa yikho esikubonileyo la.
Uphugeni uthi kumele amabandla aphikisayo adonse ndawonye ukuze kususwe ibandla le-ZANU-P F esikhundleni.
Even nokukhulumisana mbona ukuthi kusasele thuba lokuthi kuthwane. So kumele ukuthi ngoba ngibonela ukuthi umlungu lo waseHarare East le uHonorable Makhamla esechiyile. So kumele ukuthi ngempela amadoda azwayo abophe ziqine sibili uqale ukulungiswa kahle kwakhiwe katsha uqine lokho kuyinto siqhubeke siyaphambili.
Ukhetho lwama-by elections lwenziwa kulandela ukuxotshiswa kwamalunga e-CCC edala lephalamende nguChabangu othi babengene ngudlu ezikhundleni zabo. Sekugcotshwe umnumzana Nangolo Mbumba kwele Namibia ubabambe isikhundla esithiwe ngumuyi uHeg Egeingob obhubhe namuhla. Umbumba uzaphatha isikhundla lesi kuze kuyefika ngolwezi lonyaka ukhangelele ukuthi kuzaqhutshwa ukhetho. Ele Namibia alikaviki ukuba ubulewe kuyini umnumzana Geingob obe kwele Melika kusukana ezedluleyo eselatshwa umkhuhlane wesibo sembukuzane. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Melika leBritani yaqhubekela phambili ebhomba abacatshangelwa ukuba badlelana nabokubulala amasotsha amabili akwele Melika kwele Jordan ngeviki ephelileyo. Iqhubekela phambili impi phakathi kwe-Israel leHamas, amanye amazwe esithi kumele bekhumisane umlotha. Sike sizwe ezamasiko. Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sikhuluma lenduna uMathema.
Ngiyabonga babantu.
Ye, lapha nduna kulodaba lokuthi sokuphenywa. Lokho umbhuqazi wegugula hondi kodwa ke abantu bayakhona nalapha bathi kathi lizathonisa njani amacala lo munye onguye owenza amacala engekho selithonisa futhi abantu bathi vele kanti amacala abanjwa njalo ezinduneni yini kumbe lokhu sokuqalile ukuba njalo
ngibona ngani kuyaqala njalo kungumhlola lo. Esintwini sakithi ngibona ngani siyakwazi sonke even lesilungwini ngakula para elakela thoniswa kungalamunye omangeleyo kumboma ngalelweyo. So into ekhona loba sihamba sisiyabuzwa abantu kuyadingakala nxa ukubiza ngesilungu ngithi a balanced engagement where we are to stay i-voice ka-perpetrator kuzwakale ndalo owahlukuluzwayo ukuthi uthini yena ngoba akulanto engazwakali nganxanye nxa sithi sifuna ukwenza i-proper healing kufaneleke sizwe ukuthi owakwenzayo wakwenza ngubani njalo wayekwenzelani khonokho kuyadingakala ukuthi kucungulwe. Angiboni ukuthi izinto na kufanele zihambe zivalametho zicabanga ukuthi zizabuza abantu kuphela ababa lohlupho lolo lwabahlangana lohlupho ungazwanga lo omunye owakwenzayo. Ngibona ngani umbuzo nalo uzabahlupha kakhulu izinduna ukuthi owakwenzayo uzabuzwa nini ngoba naye kusale sinze ukuthi yena wakwenzelani nxa kuyukuthi ukhona njalo sisazakali kwazakali ukuthi uma kwenza kwakungubani singaphonge uginyela emnyameni nje ngoba nxa uginyela emnyameni khathi esiningi wayebhulo sidlala empukane. So kufanele kube izinto ezibekwa phezu kwetafula kube mgceke nje ukuthi ukwenzakalani njalo kuzakwenziwa njani kungaze kwagidlisa ukuthi kubuzwe lowo nguye owahlukuluzwayo. Ngibone ngani kungasonto eqondileyo. Okwesibili kuleyo ukuthi kuthiwa abantu abasemadolobheni bazalanda induna yabo mbone ngani kakusebenzi ngoba ngithi lapha i-economy kayimanga kuhle siyakwazi sonke ukuthi ezomnotho kazimanga kuhle njalo phezu kodaba lolu abanye abantu abaningi basuka bezondile abanye bazathatha emadolobheni abanasifiso sokubuyela kulapho okwenzakala khona izinto zenezi abanye babaleka baze bafika emazweni okuSouth Africa abanye umhlaba wonke nje abanye abantu babalekiswayo kugrawundi bayachatha lapho abachathe khona andidingakala ukuthi nxa kuyukuthi into leyi ilungiswa okweqiniso kunganawo umachathelana phakathi kuyadingakala ukuthi abantu bonke bonabo babe yingxenye yalokho. Okokuqala vele okuhle kukhanya ukuthi uhlelo lolukani alusohlelo oluqondileyo ebantwini yikhonokho ukuthi imigrenzi injani siyakwazi sonke ukuthi yaba lohlupho lwahlangana nabantu bemathebeleni north yaba lohlupho lwahlangana nabantu bemathebeleni south kodwa yena kathesi sikhuluma ngendaba leyi isinikayibizwa zakuhlanganele izinduna zangkhona kazingeni lo mhlangano sokwenziwa ama-training bona bengekho ukuthi kusiphi isibanga kambe laba abantu abuzathiwa babekhona kulolu hlupho ngoba yinto eyi-one okufanele ilungiswe yonke kusiyabhamba konke ne-zipra properties okufanele ukuthi kubonakale ukuthi ama-zipra properties ngoba kwakuyingxenye enye into yegugrawundi okufanele ukuthi isibanjwe ka-one kungabe lokho kuthiyelwela kumbe kulethwa kwizinto lokho one-piecemeal basis it doesn't work.
Liza kubamba njani nduna?
Hayi angiboni ngani kusafuna ukuthi kukhulunyiswane kusafuna amatafula ukuthi kuhlalwe phansi kukhulunywe kwenzakale into eliqiniso ezasiza uzulu hhayi ezasiza lo ofuna ukuthi kuhambe ngendlela yakhe. Ngiboni ngani lapha siyabe silahleka isintu kasivumi ngoba kufanele kube nomuntu oxolisayo noxolelwayo phakathi kodaba lolu.
Kona vele uzathi ulecala ubuyele futhi kumuntu yena lowo ufike ukuthi akubatshele phela abantu ukuthi ngakutshontshela njani iy'nkomo zakho ngakwenzela lokhu
mina ngangakhangelelanga ukuthi vele into lezi ahamba ngalelo hlelo ngangicabanga ukuthi njengoba vele kulama-best practices that are done world over yiwe engangikhangelela ukuthi kuze yanywa kiwo ukuthi njengesizwe sisebenzise okwenziwa ngumhlaba nje wonke ngoba okurivetiwili lokhu ngibona ngani kuseceleni njalo izinduna zona kufanele ukuthi nxa zihamba zisiya ebantwini bazo kumbe kuma-subjects azo zingahambi ukuthi zihamba ziyizinduna bekufanele zazi kufanele ukuthi zihambe zisiyanika ama-subjects azo i-confidence yokuthi njengoba uhlelo into yegugrawundi le sonke siyakwazi ihlale kakhulu ngaphansi kwekhapheli okwanamhlanje sokubekiwe ukuthi bephezu kwetafula okuthi abantu ukuthi bavuleke babengake bavuleke abantu nxa ukhangele i-composition ye-National Peace and Reconciliation Commission babengeke le ukuthi baveze okungaphakathi kwabo ngoba kwakungabanye abantu ababevele engxenye abaphathelene lolimi lololu futhi olwabaphambanisayo ngesikhathi sona sanakubulawa abantu so abantu babengeke bakhululeke ukuthi bakhulume. Ungakhangela yona leyana elabonare kwakulonare lolesi uncube yibo abantu ababekulo umfukulo engangikhangelela ukuthi nxa kwakuyukuthi khona kuhanjwa kusiya bona abantu kwakufanele ukuthi ube nezinto naphakathi kwenze ukuthi izinto nazinika abantu i-confidence naleyi subject
le yinduna uMathema ekhezi zakuba ngodaba lolu kusasa owamanje sonke isikhathi sezokholo lwesikristu.
ukuze hlangane kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi useNisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyathemba ukuba libe levikendle.
Usiphatheleni namhlanje?
Ngizafuna sibale namhlanje kusihlwa kuJohane chapter ka 4 iverse ka 13 lo 14. UJesu waphendula wathi kuye, ilo lalo onatha la amanzi uzokoma futhi, kodwa lo onatha amanzi engiza kumnika wona kasayikoma. Amanzi engiza kumnika wona aza kuba ngumthombo ogobhozayo phakathi kwakhe kube yikuphila okungapheliyo. Lapha sihlangana le ndaba kaJesu ehlangana lomama lo oweSamaria. Lumama wayelenkinga eziningi empilweni yakhe. UJesu wakwanisa ukubona ngelihlo lakhe lesiprofithi ukuthi lumama wayesengene phakathi kwemtshado emihlanu, ikanti esuka lapho vele lo muntu ohlala laye kasomkakhe. Ngakho kutshengisela ukuthi impilo yakhe yayihamba phakathi kwesikhathi sokuhlukuluzeka. Asikwazi ukuthi kuyini okwakumenze wangena phakathi kwaleyo mtshado emihlanu, iBhayibheli alisitsheli. Kodwa singacabanga ukuthi engxenye kungabe wayethola omkakhe ababe bengaphathi kuhle. Kungabe kule ndaba eziningi ingxenye zazisenzakala khonapho ezazimenza azasuke aye komunye. Kodwa sihlangana laye engumuntu okhanyayo ukuthi udabukile, womile, uhlukuzekile empilweni. UJesu ehlangana laye kazange aqalise ngokuthi emethese amacala okuba kambe usubhodile waba la madoda lami amahlanu. Kodwa sihlangana la emtshengisela uthando, emtshengisela ukumamukela, emtshengisela ukuba kukhona indlela engcono angaphila ngayo. Ngakho-ke leli lapho amavesi layo engiwabalileyo, uJesu wayesetshelela umama ukuthi yena kulamanzi angagobhoza esuka ngaphakathi komphefumulo wakho angakwenza ukuba ungome njalo. Ngifuna ukuthi kithi wonke umuntu ophila lapha emhlabeni ulokoma, womela uThixo. Nxa lokho koma ungazange ukusuthise ngokunatha amanzi aphilayo, amanzi anguye uJesu Kristu, kuyahlala lokhu kukhona empilweni. Oh, siyakhayela umama lo ngenxa yokoma kwakhe. Wayesebhodi imtshado emihlanu. Abanye siyoma sihlukuluzwa impilo nje kungabi nemsebenzi, siyoma ukungamazi uNkulunkulu. Abanye abantu sebaphenduka baba izigebengu, abanye njalo siyasihlambaza nje imizimba yethu. Kanti konke lokhu kwenziwa yikoma, somele uNkulunkulu. Manje lapho uJesu uyakhuluma lalo umama, into emthokozisayo ukuthi uthe eqeda ukukhuluma laye, umbisele ukuzithoba kwakhe, umbisele isithunzi sakhe lo mama. Okokuthi ibizwi lenkosi liphambili lithi lona wagcina etshiya isitsha sakhe samanzi, wabuyela edolobheni leSamaria watshela wonke umuntu ukuba sengimtholile uMesaya. Ngakho-ke ngifuna ukulikhuthaza namhlanje sihlobo zami elilaleleyo ukuba akuqalisele umnyaka, uqalise ngokudinga uNkulunkulu. Akwenze ube njengenqina nxa seliwomile lidinga amanzi. Umdinga uNkulunkulu ngempilo yakho yonke, kuyo yonke into oyenzayo. Dinga uThixo. Singaphi isikhala sakho uThixo omnika sona empilweni yakho, emsebenzini wakho, ekwenzeni izinto zakho zonke. Ngakho lo mnyaka uqalisa woba ngumuntu othi, Thixo ngikomele, ngifuna ukunatha lawo manzi. Oba nganatha asoze ngome njalo. Ubusuzinikela ke impilo yakho layo wonke imisebenzi yakho ofuna ukuyenza ngalo mnyaka kuJehova. Abaningi sigijima singalayo uNkulunkulu, sesidiniwe. Kuyadina ukakhulu ukugijima ngala uNkulunkulu.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni Baba ngegama likaJesu, siletha impilo zethu kuwe. Siletha imithwalo yethu yonke kuwe. Somile kakhulu, sidinga wena Jesu. Konke okusindayo sikuletha kuwe ngegama likaJesu Kristu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya. Silomfundisi useNisibanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo, ungathinelwa kusasa sike sizwe ezabatsha.
Siyalambulela kusigaba sabatha igama lami ngotaba kancube namhla sixoxa lo mnumzana Prince Shaba ongo councilor ka ward 5 ewange local board
umsebenzi owepolitiki engingakutsho njengamafitshane ukuthi siujoyine through abantu kade bewenza esihlala labo emphakathini wethu esiyabesihlala kiwo. Mina njengosakhulayo bengilinked ebantwini nje kade besenza okwepolitiki. So ngayenza integration yo abantu bonabo kade ngidlala labo nje abakade besenza okwepolitiki okwesikhathi eside. Awuthi see ukuthi ama seasoned politician awe MTC, it was MTC then. We were together, sisebenza. I once worked at the office MTC doing the technical work konapho senza ezasikwenza singabakhulayo. So we were integrated to politics through exposure nandiyana.
Yes, siyawubona ukuthi lapha umsebenzi wezombusazwe eZimbabwe so umsebenzi olula. Yikuyini okukupha amandla ukuthi laloba kunzima uqhubekele phambili nje laphana uzinikela kulo msebenzi?
Ngimelana lawe baba. Umsebenzi wepolitiki eZimbabwe awukho lula, especially opposing iZANU-PF. It's not easy. And thina we have been trained or we have been elevated to this position esikuyona mhla through umsebenzi wethu esiwenzayo nje ku-community yethu through ama-civic society groups esasajoyinile through ukuzinikela esikwenzileyo. Change, seeing our communities grow, seeing our communities being better. We have been in the student activism.
Wake waba yini esikolo kumbe kwezinye indawo kubukhokheli kumbe hathi lokhu into oyiqale usukhulile usuqedile nje esikolo lapha?
Esikolo ngisho ukuthi especially secondary education at lase college. Secondary education were in the pressure groups. Esikolo pushing for rights zama students. Esikolo lapha sikho khona and I've been a best student kuma quiz kade yenzwa nje alo kwenza nge-economics, politics, a lot of things as a society nje esenzakalayo. And kade ngisekondari ngangingu-prefect esikolo and then I went to college. I was under student activism is naso untanga esisele lethuba lokuqhubekisa iZimbabwe phambili lokuthuthukisa elizwe lethu lifike lapho esifuna lifike khona.
Kusigaba sabatha namhla besixoxa lo mnumzana Prince Shaba ongukhansela ka ward 5 ewange local board. Asihlanganeni njalo ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngutabo kancube.
Siyabonga kakhulu Dabo kancube. Wezemidlalo wayekhokhela iqembu le-Highlanders Football Club umnumzana Kenneth Mhlophe usebuyele esikhundleni lesi kulandela ukunqoba kwakhe obebhede isikhundla lesi umnumzana John Pati Sibanda kukhetho lweqembu leli olukhutshwe namuhla. Okunye okwenzakalayo balembonetsheni wabalandeli bomdlalo wenguqu phezu kokuba kuyini okuzakwenzakala kwisigaba se-semifinal kumncintiswano we-Africa Cup of Nations oqhutshelwa kwele-Ivory Coast. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu elimela ilizwe liqoqela imidlalo yele Ivory Coast ligxegwe le Democratic Republic of Congo ukuthi ele South Africa lizanqikilana le Nigeria kusigaba se-semifinal ngolwesithathu ngemva kokuba umane lawa maqembu ephumelele kusigaba se-quarter final. Olandela lemidlalo uNhlanhla Mjinda uthi iqembu le-Ivory Coast lizasebenzisa ithuba lokuba limidlalo igqitshelwa ngakibo lidlulele kusigaba esilandelayo njalo singesokucina somncintiswano.
Mina ngokubona kwami khathesi into ezayenzakala kuthi ukuthi ku-final i-team ezazi ku-group A iNigeria Ivory Coast is ezizafika final then lezo ezinye ukuthi zizadlala i-third and fourth place ngoba mangithi ngiyakhangela laphana i-South Africa ngiyayibona iyadlala iqhubekile impela iyadlala ngokuqinisela nani nani kodwa i-Nigeria izanqoba ku-South Africa then i-Ivory Coast izanqoba ku-DRC.
Umlandeli womdlalo wenguqu uSabelo Masuku ohlala esigodini laye uthi kufinali kuzangena iqembu le-Ivory Coast kanye le-Nigeria.
Hayi afuni ngikhangele sibili but i-Nigeria izafika kufinali isidle i-South Africa. Njalo i-Cote d'Ivoire iza kudla i-DRC zingene zonke kufinali. I-Nigeria isiphikile sidlala kuthi njalo i-Cote d'Ivoire isisebenzisa i-home advantage. Ingifakele lama-senior players ayo ale experience lapha.
Olilunga lenhlanganiso yabalandeli beqembu le-Ilandazi Heart and Soul uPiko Tradebe yena uthi akukho lula ukukhetha ukuba yiwapi amaqembu azadlulela phambili ngemva kwemidlalo yesemifinal.
Yawabona yawabona ama semifinal yadlala sweet but kuzima ukuthi now we predict ukuthi yiziphi ezizasala ziyifinal. Ngathi kuzima ngoba mbona nganeziseleyo namadoda adonsile amasonisi uhlupho ukuthi into nxa uyithanda lento yakho ithandayo iselapho ungeke utsho kodwa ngibona ngani iSouth Africa iyaphumelela.
Wadlalela iqembu labesifazane elimela ilizwe leMighty Warriors uJackie Ngwenya laye uthi inhliziyo yakhe iqembu labomakhelwane elebafana bafana.
But nasisikhangela kakhulu nasifisa omakhelwane bethu bengika kakhulu vele omakhelwane bethu that is it's been something esibambayo omakhelwane bethu South Africa bengene ngoba that is same sikhangelele khona apho njengeZimbabwe silanda bona vele sisekelana labo ngemuva. So sebafisele inhlanhla kakhulu South Africa ukuthi yayinjani ingene khonaphana.
Isiphathamandla sebhola labesifazane osibekiwe Ndlovu laye uthi ubona ngathi iqembu leSouth Africa lizadlulela kusigaba esilandelayo esomncintiswano.
Bala ama big names iNigeria but iproblem yabo aso bantu abadlala bonke isikhathi esiningi. Khangela iSouth Africa, iSouth Africa is about 7 or 8 players. They are playing week in week out bonke. They understand each other more than laba bantu. iNigeria ngathi kube udlala ama names bengama individuals but iSouth Africa they understand. Ukhombona ngithwabe ngawina
ohlala elokuthi indlemzilikazi indaba ezinhle enkomo laye uthi iqembu leSouth Africa lingayiphakamisa inkezo.
Ngiyibona ngani sibili ingayithatha ngibona ngani ngaba yiSouth Africa ngoba ngendlela abazigunayize ngayo nangendlela abadlala ngayo lama team aseleyo ambona ukuthi angayidli ngibona ngani ngathatha the Ivory Coast ngibona ngani iyasurvive iyisurvivor lokhu zelindla emdlalweni lo ungakhangela ukwenza kwayo since iqalisileyo vele ayikawini kana ukukhanya.
Imidlalo yesemifinal ikhona ngolwesithathu mhlaziyi isikhombisa kunhlolanjwa lapho iqembu leNigeria lizadibana khona lele South Africa ngehola lesikhombisa ntambama kuthi ele Ivory Coast lizadlala lele Democratic Republic of Congo ngehola lechumi ebusuku. Amaqembu azaphumelela ngolwesithathu azadibana kufinal ngensonto mhlaziyi lichumi lanye ngehola lechumi ebusuku. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Singagqiba uhlelo lwanamhlanje ukuthi sikhangele besilazo. Ibandla leZANU-PF lidakazelela ukunqoba kukhetho lwama-by elections oluqhutshwe izolo. Abakumandla le-Citizens Coalition for Change bayakuvuma ukuba abaqhubanga ngemfanelo umkhankaso wabo kusalungiselelwa ukhetho lolu. Lingakhohlwa ukusithumezela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318. Njalo kheli lethu lencwadi ye-email ithi studio7@voanews.com. Hayi ke olubalisayo ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.